Lara manje ungadopa beza no PF wabuzi la uba kutshela khona ungadopa uMonzora la uza kutshela la ukuthela la uyawina nge 90%. Ama politicians siyawazi bahlala beqamba manga. Bayenza lokho ukukhulunywa okwakhulunywa ngolo wangumongameli weItaly okuthiwa nguMussolini. Owathena nxa uqamba manga, kumele uqamba manga, uqamba manga amakhulu, ugcine wena wakholwa. Labantu abakulandelayo bakukholwe. Yiko khona okwabakwenzayo, bala manga abantu beCCC asoqiniso lelo abalichoyo, abala zato sokuthi abantu bazathi basekela ngalipi ngoba bona kabala ama structures kabala mechanism yokunqoba ngokhekhethweni futhi abala constitution eUS tjengisa ukuthi balibandla eliserious kodwa ke ngithampinde ngithi mina balesizathu mina futhi ngiyasazi isizathu sabo esenza abajonjalo bayenzela ukuthi nxa sebedliwe babe sebesithi bona ukhetho lusuke kwaba lokucikilo lokudlele bezela okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission ngoba basiphindise khona kyana abakwenza ngo-2018 babuyele futhi ekhoti baye kuthi bona ukhetho kube lobuqili lokuqile bezela bona bebemele ukuthi banqobe nge-60% 70% kube lokuqili bezela bayenza okusukuthiwa ukusetha i-narrative balamanga futhi bayakwazi ukuthi labalamanga and ama-politician wonke afanana bonke bayathanda ukuzitshela amanga
ngokubona kwakho useke lwebandla le-CCC lungaba lwehlile na nxa siqathanisa langesikhathi sokhetho olwedluleyo olika-2018.
Ngeke ngisho ukuthi lwehlile kumbe lukhuphukile. Engikubonayo nje ukuthi bangaqhubeka belabantu bona abavele belabo abemadorobheni. Kanti futhi kusengenzeka futhi iZANU-PF ingene kwezinye izindawo lapho akade bebambe khona. Sibonile ngama-by-election abekhona iZANU-PF ihambile yanqoba ama-constituents amabili ayekade engawabo. So ngenzeka iZANU-PF idobhe futhi amanye kwezindawo lapha nalaphana kanti njalo futhi it is inevitable futhi uzabona futhi sebephinda into yabona leyana ukuthi thole sebexabana nje umnumzana uChamisa uthi yena yena uzafaka ama candidates afaka abangani bakhe abanye bamdefy bahambe bayasplit amavoti badliwe benze khona ukukhana abakwenza ngo-2018 kwamanye ama constituents njengabo bulala wa South ukuthi bakontestana bona bodwa kwacina kuyini umodi bazakwenza futhi ngoba uChamisa laleli uwe unguntando kayiphikiswa so uzafaka abantu bakhe abangani bakhe abafunayo sesike sabona iyama uluhlu lwamabizo vele lusekuleta olwabangani bakhe afuna ukubafaka sabona olunye uluhlu futhi olwabanye abantu abangamasekeli besithi bona asoze silandele into etshiwo ngumnumzana uChamisa le i-dictatorship bafake basplita futhi amavoti banjalo vele batriva ngeconfusion njalo futhi baphila ngeconfusion njengeZANU-PF yakhona bayafanana nje mina mboni luko vele phakathi kwamabandla lawa wonke akhona nxa sizaba serious eZimbabwe sifuna ukuthi ikupolitics kuzamele ukuthi ngabe sibale bandla elitsha elilabantu abatsha abangasibo bonke bona abantu abakhona kathesi abakupolitics ngoba bonke laba bantu balamanga bafana na bonke.